Kuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amathono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu msaka 6 kumpalakazi 2017 ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Kube lokudubulana kwamapholisa endlini kaskomithi wamapholisa eHarare kwakutshiswa indlu yakhe ngomunye wamapholisa.
Amapholisa ngabantu, kumele bancede abantu. Kodwa izigangi zilendlela lazo ezibanjwa ngayo. Into yama roadblocks, into engathi ikhahlameza abantu abaningi ezibaba.
Idale leparlamente lihlaziya udaba lokuthi ukuba khona kwamasotsha esitaladeni kusemthethweni na.
So mbona abantu abethathiswa ikungazi. Lokuthi kanti vele uhamba njani. Babebona ngamdokotela uyavuka ezidecidela nje ukuthi akube ne-curriculum entsha.
Umphathintambo omutsha wezemfundo uthi inhlelo zikamnumzana Lazarus Dokora zizaqhubekela phambili lanxa uZulu engazifuni.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuqhamuke ukulwisana okubi phakathi kwamapholisa endlini kaskomitshi wamapholisa umnumzana Augustin Chihuri namuhla umbhobho wakhala wahawula. Abasiki bebunda bathi ukulwisana lokhu kuqale ngemva kokuba omunye osebenza endlini kaChihuri ebone ipholisa elilinda endlini le-Eporodeli lintshontsha impahla kaChihuri wasetshela elinye ipholisa ebelisanda fika. Ipolisa leli libikwa liqonde kumantshontsha yena ohle walihlangabeza ngombhobho wayiqhunsa i-FN yakhala yabongolela. Iphephandaba le-The Herald lithi umpolisa lo obesedutshulwa uphange wabiza abanye bakhe bazomhlasela umadubula bagombolozela indlu kodwa waqhubeka edubula baze bambopha esephelelwe zinhlamvu. Engakabotshwa umadubula olipholisa le-support unit ubikwa elumathise indlu kaChihuri ngomlilo yatsha kolunye uhlangothi njalo kwatsha lempahla eningi. Ukulwisana lokho kubikwa kuthethe amahola amathathu.
Okhokhela amalunga edale leparlamente kubandla le-MDCT umnumzana Innocent Konese usekhweze udaba lokusebenza kwamabutho esenza umsebenzi wamapholisa athi akukho emthethweni ngoba kwakumele kube ludaba olwethulwa ngumongameli njengalokho kutshiwo isisekelo sombuso. UMavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
UKonese uthi lokho kwenziwe ngabakubutho bemanyana labasesipholiseni bekumele kwenziwe ngendlela esemthethweni njengalokho kuthiwo isigaba 213 kusisekelo sombuso esikubeka sobala ukuba kuyini okumele kwenziwe lapho kumele abakubutho baqhube umsebenzi othize.
What we heard, Mr. Speaker, our pronouncements.
Esakuzoyo thina inkulumo yokuba abakubuthu sebesebenzisana lamapholisa njalo kuyinto yethulwa inkokheli yalezinhlangothi zabomvikela. Kumele kube ngumongameli wethula lowo mbiko ukwazisa uZulu ngosekusenzakala lokuba besikhona isidingo sokwenza lokhu kulandelwa okumunyethwe yisisekelo.
Obona ngezokuqhutshwa komsebenzi enhlanganisweni ye-Community Youth Development Trust uNkosazana Sichasisile Ndlovu waseGwanda uthi osekusenzakala kusethusa kuye labanengi elizweni.
Iyethusa, iyenza umuntu ahlale umzimba uhlasimuka ngoba asikwazi ukuzenzakala. Njengoba kungena kwakhe kuvele kwasuswa yi-army, sicabanga ukuthi okumenza afake amabutho la ukuthi uyenzela ukuziprotector.
Ngakolunye udaba njalo oluthe lwahlafunwa khona edale leparlamente, umphathintambo ogatsha lwezenzakala elizweni uDr. Obed Mpofu utshela idala ukuba kumele kulungisiswe okuphathelene lezokusebenza kwamapolisa.
Amapolisa ngabantu, kumele bancede abantu. Kodwa izigangi zilendlela lazo ezibanjwa ngayo. Into yama roadblocks, into engathi ikhahlameza abantu abaningi ezibaba. Uhlelo lwama roadblocks kalulubi, kodwa khanya lulubi ngendlela athi wasebenza ngayo. Iyo into yokuqala engizadila la, ngiyahlangana labo kusasa amapolisa wonke.
Uthi lalapho uZulu edinga imvumo esukela emapoliseni ukuba atshengisele lapho kukhona akhonona ngakho kokwenzakalayo, umpofu uthi kumele kwenziwe kulandelwa umthetho.
Cela bonke labo bavumelana ukuthi benze umthetho lowo bawulandele njengokuvumelana kwabo. Ngokuthi kulokwenzakala ukuthi nxa sekuvunyelwene kugcine sekusenziwa izinto ezingavunyelwanga ngazo, then amapolisa kumele bathathe inyathelo kubo labo abafuna ukuphambanisa isivumelwano silesho.
Okunye kokuxoxwe ngakho kuludaba lwezokulinywa kwamasimu ngaphansi kwezinye ihlelo, lapho umphathintambo wezokulima u-A. Marshall Perrins Shiri eveza ukuba kungasoke kwaba lokubandlululwa kwabantu lapho betholiswa impahla yezokulimisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kunjalo nje abantu abaningi bathi kabasahlalisekanga ngokugcwala kwamasotsha ndawana yonke, besithi lokhu kwenza bazizwe angani baselizweni elilempi. Kodwa ingcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uthi lokhu akumelanga kwethuse uZulu ngoba kusobala ukuthi ibutho yilo elibusayo.
Iqiniso ukuthi kubusa ibutho, ngokunjalo kuyamangalisa ukuthi abantu bangathi bona balindele ukuthi bangaboni isotsha, kanti umgabo ukhitshwe ngobani? Angithi ukhitshwe libutho. Ibutho lisusa amapolisa emgwaqweni, liwasuse ezindaweni lapha kade esebenza khona. So-ke kuvele kulindelekile ukuthi angaphelele kubuseni kuphela phezulu, njengoba libonile kungenele amajenerali athile phezulu. Ngibona ukuthi kungavuka nje sekungasela busotsha kuma-roadblock lalapha emgwaqweni, yibo vele asebephethe umbuso.
Bakhona abathi amasotsha gawathembi amapolisa ngoba ebesebenzelana kakhulu lo mongameli Mgabe. Ngakho abona ngani amapolisa angahlamuka njengoba uMgabe sowakhitshwa nje embusweni?
Kuyacaca ukuthi amapolisa kawathembakali ngokuba phela umbuso ongenileyo ngowebutho, okumbe ngithi ngofa kwelibutho ngemva kokuthi ibutho lingavumelananga lalokho bekusenzakala. Amapolisa abekhangelwe vele njengabantu abathembakale kakhulu kuMgabe, abantu abahambisana lo Mgabe. I-corruption yonke kade ikhona ibitholakala emapoliseni. La namhlanje na abanikazi bamakhomba bamabhasi sebekwazi ukuhamba ngendlela bazuza izimali kade bengazizuzi, ebese zihuquluzwa ngamapolisa ziphele du. Ngakho ke angiboni ukuthi vele kwaswelakala ukuthi babe yibo abaphetheyo, ngokuba yibo vele asebebambile. Amapolisa kabayathembi, bathi ngawendulo ngawalwana umbuso odlulileyo.
Edalele parlamente namuhla amalunga ebandla leMDC ebekhonona ngokugcwala ndawana yonke kwamasotsha lokhu, esithi akukho emthethweni ngoba umongameli kazange amemezele ukuthi sekubone kufanele ukuthi awathume amasotsha ukuthi asebenzelane lamabutho. Ngakho le yinto engekho emthethweni impela emele ilungisizwe.
Ye, ayikulungile ukuthi bakukhulume khona lokho, ngoba phela singayekela kungonakala kusiya phambili. Kodwa phela siyabuyela emuva vele ukuthi kanti vele yena umnangako abakhuluma ngayo ufike njani khona laphana. Ngamangala ngamasotha abhode emgwaqweni ukuthi afike kanjani, kodwa ukuba semthethweni akukho emthethweni nxa ngabe bengehliswanga ngendlela efaneleyo. Singazange satshelwa ngokusemthethweni ukuthi lokho esithi yi-civil authority kumba amapolisa ayehluleka ukwenza umsebenzi benzothile. U-president njengomongameli welizwe athele ilizwe ukuthi ngokunjalo sesizancedisa amapolisa ngamasotsha. Kukhulunywanga khona lokho, ngokunjalo baqondile kukhona lokho ukuthi ungakhangela isisekelo sombuso sithi amasotsha ngokuvikela ama-borders elizwe, ngokuvikela i-independence yelizwe, ngokuvikela umhlaba welizwe, ngokuvikela i-international peace bencedisana lamanye amazwe. Kanti-ke phakathi kwelizwe ngokuncedisa amapolisa lapha besehluleka kho khona sekudingeka ukungezelela amandla okuthi mhlambe kulobugebengu obuthize kumbe kulobubobuthize osokudingeka ukuthi bancedise amapholisa khona. Kodwa lokho asikuzwanga ukuthi amapholisa ayehluleka. Siloke sigcine ukuthiwa kwehlile kumgabe ukubusa kwamapholisa yikho singakuzwanga. Baqondile ke ukuthi kanjalo bekuphozisile.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo.
Kulezizalwane zeZimbabwe ezifika amachumi amahlano esezivaleke kwele South Africa ngemva kokuncitshwa ubuphepheli kwele Botswana. Abanye babo abayiziphepheli enkambeni eDukwi sebeqale ukuphindela ekhaya kulandela ukungena kwahulumende omutsha okhokhelwa umnumzana Emerson Nangagwa. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye ababalekileyo bebedinga ubuphepheli eBotswana kusukela ngomnyaka ka-2015. IBotswana yalile ukubanikeza ubuphepheli kodwa umthethanindaba waphezulu we-High Court kade usanda unquma ukuthi bakhululwe esitokiseni abantu behlala kiso ese-Center for Illegal Immigrants edolobheni le-Francistown. Ngemva kokuzwa inkululeko ngemva kwenyanga ezimbili, uhulumende waphanyeka impikiso kusinqumo somthethwandaba waphezulu e-Court of Appeal. I-Court of Appeal yona ithe abadinga ubuphepheli laba kumele baphindele esitokisini se-Center for Illegal Immigrants. Kade kufanele baphindele e-Center for Illegal Immigrants ngomgqibelo, kodwa babone kungcono ukubalekela bangene e-South Africa. Abanye babo abavela e-DRC babalekele e-Zimbabwe, kukanti abanye baye e-Namibia le-South Africa. Igqwetha ebelimela abadinga ubuphepheli laba umnumzana Morgan Museki lithi kusele oyedwa kuphela owe-Zimbabwe yena othi kafuni ukubalekela emazweni akhethwe ngabanye bakhe.
Who's not willing to go back to Zimbabwe is the one who...
Kulomunye ongafuni ukubuyela ekhaya uthi usalinde ilizwe elingamthatha ngaphandle kwe-South Africa, Namibia kanye le-Zimbabwe. Uthi angeke ebuyele e-Zimbabwe ngoba wavela khona.
Abanye laba abadinga ubuphepheli balabantwana abancane njalo abakhwabithi ukugcinwa njengabantu abephule umthetho bona bedinga ubuphepheli. Kusenjalo abanye abeZimbabwe abathola ubuphepheli eBotswana kudala sebeqala ukuphindela ekhaya kulandela inguquko kahulumende ebekhona eZimbabwe emavikini adluleyo lapho wayengumongameli Robert Mugabe osuke esihlalweni kwangena Emerson Mnangagwa. Kodwa omunye wafika enkambeni yesiphepheli eDukwi refugee camp ngo-2008 umnumzana wasu TV uthi noma abantu sebeqale ukuphindela ekhaya, iningi labalekela ukudlakela lokhe likhona lisithi aliyindawo.
Uyabona laphana kulama-mixed, abantu abalaphana ba-mixed laphana. Abanye abayazi into ababalekele because baba ngo-2008 vele abantu bazokuthi abantu basha bathi bahati babalekele umdumo. Udlakela bangalungakafiki kibo, abanye vele bafisa direct udlakela. So aba-2008 laphana ababonanga lutho onjani.
Kulezi phepheli ezeZimbabwe ezifika amakhulu ayisikhombisa i-600 enkambeni yeDukwi, iningi labalekela udlakela lokhetho luka-2008. Abanye bathi abangeke baphindele ekhaya ngoba abantu ababahlukuzuzayo lokhe bekhona esikhundleni. NguMartin Ngwenya wendaba ze-Studio 7 Sabron kwele Botswana.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Rex Tillerson uthi ucabangela ukuthi lokho kulethuba lokukhumisana umlotha kwabe-Israel abe-Palestine, lanxa umongameli Donald Trump esethethe isinqumo esizadala inkulumo sokunanza idolobho leJerusalem njengesigodlo se-Israel.
Iziphathamandla ezizama ukuletha ukuthula kwele Afghanistan eselibhidlizwe yimpi yomdeni zithi abahlamuki beTalibani sebevunyelwa ukuvula iofisi esigodlweni iKabul kumbe ingqe lapho abafuna khona, kodwa bona bayala.
Umkhokheli webutho leMyanmar ulandule imbiko yokuthi balohlelo lombhoqazwe oqondiswe kubokholo lwesimoslem lwabantu abesihlobo sesiRohingya. Umphathintambo wezemfundo omutsha usikhwicamfundo Paul Mavima ubikwa esithi uhlelo lwezifundo zesikolo olwe-new curriculum olusungulwe ngumnumzana Lazarus Dokora esabambe intambo zalolu gatsha luza qhubekela phambili ngoba lwaluvunyelwa naye kuhulumende ngaphansi kohlelo lwenziwa Masanga Commission ngomnyaka ka-1998. Umnumzana Mavima uthi uxwayisa umphakathi ukuthi ananzelele ukuthi uhlelo lolu alusoze lwesulwe. Njalo uhulumende usekhuphe imali eyizigidi ezifika phose ichumi ukuthi isetshenziswe ezikolo zemaphandleni ukuluthuthukisa. Iningi labazali lababalisi ebelingathandi lolu hlelo lijabule kakhulu kunsukwana ezedluleyo lisizwa ukuthi umnumzana Dokora kaseyi kuphatha ugatsha lwezemfundo. Abanye abakhulumele intatheli izindaba ze-Studio 7 bese betshayele umongameli Mnangagwa ihlombe besithi uzwile ukukhala kwabo nge-new curriculum lokunye. Yikho ekhuphe umnumzana Dokora kulolu gatsha. Asizweni amazwi abo.
Ngithabile kakhulu ukuthi uDokora bamkhiphile kwi-curriculum yakhe ahambe layo. Kambe nakuzwa ngathi ukuthi umntwana oku-O-level owenza ama-subject angu-10 ubhala ama-project angu-10. E-university umuntu uyenza i-project eyi-1 kodwa umntwana ose-secondary senza ama-project angu-10. Ngikusani khona lokho. Lathi abazali ukusithwalisa nzima futhi sihlala sithenga i-material eziningi-ningi zama-new curriculum alalaya umntwana abasamali bebana besenza ama-curriculum futhi bekubenza abantwana kubafaka ku-risk yokuthi lakhe behamba besiyangena ama-ofisini lezindlini bebodwa kubafaka ku-risk yokuba-abused.
Kuphumisa sobala ukuthi uMnangagwa njalo ulalelile ukukhala okwethu njengababalisi ukuthi uDokora lo kasimfuni esihlalweni sokuba ngumphathi ntambo wezemfundo. Usuke wananzelela ukuthi hayi ube phosisile wabe sezikorektha.
Mina njengombalisi wabantwana esikolo ngithabile kakhulu ukuthi uminister uDokora akasekho. I-new curriculum leyo ayilethayo bafika kithi silibele. Kwaba lama-workshops nje amalutshwane asizange sithole ithuba lokuthi sifunde kakhulu ngalo. Amatitsha akudala esesivele sikhona nasesijayele umfundiso wakudala.
Kodwa-ke mina nxa ngikhangela uDokora ngeze kakhulu ngithi mina ube ngumuntu sibili omubi kakhulu njengesihaqa. Kodwa-ke engibone ngathi abantu bebengakuzwisisi kakhulu yikuswela kwakhe isikhathi sokulalela.
Into enye curriculum vele ibani iyanyongezela kakhulu abantu ilungele zethu ngenxa yokuthi kunenge okumele kufunde kodwa isikhathi sokuthi wayesele eklasini kushane ikakhulukazi ngakhayela isikole esithize siyawothi sekulabantu abangene emini kulabantuaodangene ekuseni abazali labantwana sebekhala ngama-homework siyashaya kuzokushaya u-10 ebusuku o-11 ebusuku abantwana belama-homework abantwana benesisane and uyanazela ukuthi abanye abantwana khonapho bayaswela lo mncedisayo ngoba umzali yabevele ediniwethu abasela msebenzi ukuthi baqhathiwe so umzali yabe thine enqume ethengisa amatamatisi senzani. So khonokho abantwana abaningi abahlukuluzwa ngabo esikhathini yathola ukuthi ngikhuluma nje kade ndomntana kamakhelwane athi zogcela i-smartphone yini ukuthi a-research umsebenzi akhe agugle umsebenzi akhe awuthole nokuthola ukuthi wena idatha kanilayo ukuthi nami ngimenzi umsebenzi. So yethu ukuthi abantwana laba basayele emuva nxa sesikhangele ngelinge lezemfundo sesikhangele sokule discrimination ukuthi uniyaswela uniyathola. So i-new curriculum leyo ekhona ayibambi abantwana bonke ngendlela efana nayo ilokuningezela okuthize and kunezindawo ukuthiyathola abazali bekhuluma sibili ukuthi abazali sixoxela labo kakhulu bathi khona sebethenza khonkhena ukuthi bona bayacela abantu ababo kumbele bona ngokwabo bayile abantwana ama-homework umntwana ukuthi ahambe kuphela sebezathi maybe nge-school holidays yoxa sebabuyele emuva wethu ephana ngangibhayile khona wabuyilokhu umntwana apho ngikopa kuphela engazi ngoba umntwana yabesisa ukuthi uma engashiye abhalanga isikolo uba senkingeni.
Labo ngabalaleli abakuzigaba ezichiyeneyo zelizwe kanye labalwela ilungelo loluntu abakhulumele intatheli izindaba ze-Studio 7 kunsukwana ezedluleyo. Silokhu sikudaba lunye sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
I think abantu bebe-celebratiswayo kungazi ngoba into yokuqala abamele beyinanzelele ukuthi uDokora akathitshelwanga ukuthi bona basebekhahlile ukuthi abamfuni. UDokora wathitshelwa ukuthi umpresident omutsha uMnangagwa wasuka wa-appointa abantu abaningi kakhulu abangaso abameli bephalament. So ama-victims kwaba yilabo abangaso ama-MP and uDokora wayengaso MP wayelethwe evela phandle. Okwesibili mna mbona ngani abantu babona ngani i-new curriculum le kwakuyingqondo kaDokora yedwa kungaso ihlelo kahulumende kodwa i-new curriculum entsha kwakulihlelo lukahulumende okutho ukuthi lo uminista omutsha obuyayo uzalandela uhlelo lukahulumende olwavunyelwana kucabinet ukuthi kuzaba le-new curriculum ekhompinye njengoba ekuthilo. So mbona ngani abantu babethathiswa yikungazi lokuthi kanti vele uhamba njani bebabe bona ngomdokotela uyavuke ezidecidela nje ukuthi abuke necurriculum entsha
kodwa bakhonona ukuthi i-new curriculum leyi isebenzisa abantwana gadalala kutshonela ukufundwa kufuneka okokusebenzisa okuningi abangelakho okunjengamakhompyutha lamafoni
ngombono wami ngibona ngani kwakungayiphela i-curriculum le ntsha le yalethwa ngemva kokuthi kwakule ripoti eyayibhalwe ngondlela amasanga kudala nje ukuthi hhayi imfundo yeZimbabwe layo sekumele ngani iyathuthuka ifike ezingeni mhlawumbe lakwamanye amazwe okuthiwa ngama-international standards ukuthi abantwana bafunda njani but ngibona ngani noba yikuthi khona uhulumende lo okade khona wathi seyi-introducer i-curriculum le kasazange wachasisela ababalisi kasazange wafundisa ababalisi ukuthi i-new curriculum le isebenza njani kazazange wafundisa abazali ukuthi i-new curriculum le izakutsho lokho lalokho lalokho so ngenxa yokuthi abantu babengelalwazi ngakho okwakukhona ukuthi bekuphikise ukuthi into le yenzakalayo le i-wrong but isikhathi esingabuza abantu ukuthi kade vele okuyinkinga nge-new curriculum le kuyini abantu bazakutshela nje ukuthi hayi kuyasebenzisa abantwana hayi into zokufundisa kazikho but I think it's just ngathi khona ama-challenges uhulumende ayemele walungise because wayemele efake imali ukuthi by the time i-new curriculum le iqalisa le abantwana sebelungisiwe ababalisi labo balungisiwe abazali batheliwe xa ususa ukuthi abantwana bazasebenzisa amakhompyutha ukhanyelile yini ukuthi kathi lo umntwana intshi engwana lapho kungenamagetsi khona uzayenzani osedombodema uzayenzani ngoba sumdisadvantage umntwana ofunde eHarare ulogetsi ule computer ule internet efast ukanti osengwana ngale icomputer kayilamagetsi le internet kayikho so yikho lapho udokotela ayemele lohulumende wake bekulungisa otherwise I think isikhathi esiningabantu bakhala nje but bengakwazi ukuthi bakhalelani
Lo umnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo.
Kwezemidlalo lamhlanje iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama Young Warriors Liselizweni laseZambia ukuyaphatheka kumncintiswano weCOSAFA Under 20 Youth Championships wona oqale lamhlanje edolobheni leKitwe kubika uJoseph Njanji
Iqembu leZimbabwe liqeqetshwa ngoVictor Ndlovu umsekeli wakhe nguMark Martelli kusiphaka sika Group C ndawonye lamazwe abalisa ele Angola ileSotho kanye leNamibia umsekeli kamongameli wenhlanganiso yezifa u-Omega Svanda uthi amalungiselelo aleli qembu ahambe kuhle kakhulu njalo bakhangelele ukuba liqhube kuhle kulo mncintiswano
Amaya Warriors bahambile bafikile all is well khathesi mina nga-trainer sikhuluma nje uthi ubambe nawe uyamanejari ukhoach uvunele uyakufolisa konke kufika ku-final zahamba nani for next week sifika ku-final siyathatha lokanwini abafana bethu bangajoina zangoku ama-preparations angambe kuhle kakhulu abantu bathabe kakhulu ukhoach bami
Iqembu leZimbabwe labadlala abambalwa abakade bedlala kusizini esanda kuphela kusigaba saphezulu esePremier Soccer League abagoqela uBukhosi Ncube weqembu leHighlanders, uLeroy Mavunga weqembu leYata, uShadrack Panashenyawa weqembu leBantu Rovers, uClive Rubia weqembu leBulawayo City, uKing Nasama weqembu leDynamos kanye loDelic Murimba weqembu leWange. Abafana beZimbabwe bazadlala umdlalo wabo wakuqala kusasa ngolwesine. Lapho abazadibana khona leqembu leSotho kuthi okomunye umdlalo wesibaya sika Group C iqembu leNamibia lizadlala lele Angola imidlalo yona iqale namhla kodwa njalo emidlalweni wakuqala wesibaya sika Group A iqembu leMalawi linqobe leSwaziland nge-3-2 kuthi kowesibili wesibaya sika Group B iqembu leEgypt linqobe leMozambique nge-1-0 amanye amaqembu akusibaya sika Group A ingagoqela eleZambia kanye leUganda kuthi amanya kusiphaya sika grouping abalisa ele South Africa kanye lele Mauritius ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji
Humpalo humpalo fele humtaka mali hayibo
humpalo humpalo fele
humtaka mali
Sogabo ichahale cholocho uzinjazia mluma ehlabela kamnandi eqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma ethi lamlela singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Kube lokudubulana kwamapholisa endlini kaSkomichi wawo eHarare kwachiswa indlu yakhe ngomunye wamapholisa.
Idale lephalamende lihluza udaba lokuthi kusemthethweni na ukuthi amasotsha agcwale ndawana yonke.
Siluqhubeka lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lami uNtungameli Nkomo, salani ku Studio 7 Live Talk. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.